Iningi labathengi selihlaba omkhulu umkhosi ngenxa yokukhwezwa kwentengo yokudla lokunye okuqakathekileyo empilweni zabantu. Unkosikazi Dorcas Bebe othenga ku-TM Hyper uthi abantu sebethenga okokuyabeka ezindlini zabo, njalo lokhu sekubangela ukuthi abantu babe ngabayanga ngamandla, njalo imali ayisabasebenzeli ngendlela efaneleyo.
Hayi, lokho phela kutsho ukuthi abantu abaningi sebeza kwehluleka ukuphila decent lives ngoba izinto eziningi vele they became getting out of their reach. I-situation yona le ikhona vele it's making us poor ngoba ungananzelela even i-issue ye-plastic money yona le kulezi ndawo, indawo eziningi sithi nxa kuyikuthi awula cash subhadala mo. So at the end of the day you are becoming poorer. It means imali esiyitholayo ayisasiniki i-favour. So kuyi-panic buying, maybe abantu sebe-panic ukuthi vele things kuzavala ama-shortages, so they want to hoard.
Umnumzana Nqobile Dube uthi izinto ezinjengamafutha okupheka abantu sebebekelwa imigoqo yesilinganiso abangasithenga, kodwa isizathu salokho asiphiwa.
Ezinye izitolo esike sangena kuzo ezinjengabo-Pick n Pay kade zingani ziyagavuna abantu izinto abazithengayo. Singakhangela ukuthi ezinye izinto njenge-cooking oil kade kuthiwa umuntu ethenge 1 kumbe ethenge 5 kuphela. Asikwazi ukuthi lokhu okwenzakalayo yinto eyenzakala elizweni lonke yini lokuthi imbangela kuyini, ngoba thina siphonga ukubona intengo sezikhuphukile kuphela. Asikwazi kumbe yithi esesenze panic buying kumbe kufanele kube kanjalo ngoba ngeqiniso izinto seziqala ukuswelakala elizweni.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa owe-Commercial Workers Union of Zimbabwe uthi bona isizathu sokukhuphuka kwentengo abasiboni, kodwa bekumele intengo yehle ngemva kokugcotshwa kukamongameli. Uthi abanini zitolo yiba abehlukanisa intengo kusiya ngokuthi umuntu usebenzisa iphi indlela yokubhadala.
Siyamangala ukuthi kanti izinto lezi ezinjengabochukela lamafutha lokunye esikusebenzisayo kungani intengo yayo ilokhu ikhwela. Asikwazi, lathi siyamangala. Besicabangela ukuthi njengoba sesilomongameli omutsha izinto ziza kuba ngcono, kodwa kukhanya ngazani izinto sezisuka sesiba izisebenzi labantu bonke jikelele sebethwele nzima ngokukhwela kwentengo yezinto esizisebenzisayo. Thina siyamangala njengezisebenzi.
Umsekeli kamongameli weMathebeleland Region kuZimbabwe National Chamber of Commerce, umnumzana Golden Moni, uthi lokhu ukuthenga abantu begijimisa ukubuthelela izinto emakhaya yikwenza kodwa ngoba izinto zingakasileli. Umnumzana Moni uthi ukukhwezwa kwentengo khona kuhlukumeza kakhulu abayibo abathengayo ngoba kungela sizathu sokukhuphula intengo. Uthi abayibo abathola inzuzo kuyilabo abathengisayo. Ezitolo ezidumileyo elizweni abantu babekelwa imigoqo ekuthengeni okunjengamafutha okupheka kusukela kwamabili kusiya kwamathathu. Okunye okudliwayo kukhuphuke intengo yesilinganiso esiphezulu. Uhulumende ukhuthazwa ukuthi angenele kulolu daba kusesemasinyane abantu bengakadlelwa izimali ngobuqili babantu abadulisa izinto ezitolo, njalo bengakathengi ngokwethuselwa ngoba kungela sizathu sokubuthelela ongasoke wakusebenzisa masinyane. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.